odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ezibhedlela zikahulumende osekuthiye impilo zabaningi zisengozini. U-acting clinical officer esibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Xolani Ndlovu uthi isimo asimanga kahle kodwa benza konke okusemandleni akhe ekwelapheni abantu kanye lokubelethisa omama.
Esibhedlela sabomama ababelethayo i-strike lesi esiyenzakalayo siyasi-affecta okufana nalezinye izindawo esibhedlela, kodwa sihlanganisile odokotela ukuthi kungabi lesikhathi lapho i-maternity eyabe ingela dokotela okhangela omama ababelethayo. Hayi, inhlupho eziningi yizo zona ezo ezokuthi odokotela balutshwana ukuthi bebone omama ababelethayo. Bese kuhlangana lokuthi inani labo mama ababelethayo linenge ngenxa yokuthi ama-services e-maternity empilo a-free, umuntu akabhadali lutho. Kukanti emakliniki bayabhadala, so sekusenza ukuthi abantu abaningi kulokuthi beqale beklinikhi bese be-refer empilo uma kule problem. Sebecho bebuya straight empilo even kungama normal deliveries. Okwakhathesi esibhedlela siyamukela kakhulu abantu abayebe refeyiwe bevela kwezinye izibhedlela kumbe bevela emakliniki kumbe abantu esithi balama critical injuries kumbe ama critical conditions abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphangisa. Labo abayebe buya bengekho bengarefeywanga njalo bengela critical condition bacelwa ukuthi bebuyele emaclinic. Ye, kulengozi eyenzakeleyo e-cement siding duze le McDonald Bricks lapho kuwe khona ibhasi ama-report akhona kathesi athi kulabantu ababili abatshonileyo on the spot. Bese kusithi lapha empilo si-receive abalimeleyo abangu-17. Okwakhathesi odokotela baphatheke ngokubabona ama-patient labo asebe-admitiwe okwakhathesi ngabathathu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayagulelwa kodwa bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola leMelika.
Lapha empilweni amaphilisi siyazithengela, kula mithi abathi ama-doctors asekusayile imali bafuna, imali bafuna i-usta kumbe ama-runs i-point note abasathathi. So kumele i-government ibone iplan ukuthi kumbe ikhiphe i-point note kumbe yenze something better.
Umnumzana Yonasi Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya.
Mina ngilosizi kakhulu ngendaba yokuthi abantu embathwalayo manxa kuthiwa badischargiwe uyabona ukuthi uthwale umuntu ozifileyo just because akulama-doctors. Then lathi kade sifuna ukuthi uhulumende elungisise into yakhe ngendaba yama-doctors because u-doctor impilo. Lo hulumende uyakwazi ukuthi i-situation yethu ayimangakuhle, imali ayikho, izinto ziyadura. So ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela. Last week yona le ngake ngathwala umdala wa-discharge lapha esinyathi from Mpilo. So kathesi kuthiwa namhlanje kuthiwa bavela Mngcwaba. Ngendaba yokuthi vele kubuhlungu because into yakhona iyaphongukwenziwa labantu abangazi umsebenzi wona ama-doctors ehlezi ezindaweni zayo instead yokuthi bephiwe izimali zabo la because i-situation manxa kuyikuthi iyabinje ekhaya. Ziyabe zizibhedlela.
Isimo ezibhedlela simi kubi, abantu abagulayo iningi labo liswele ukuhlolwa ngodokotela, kuthi labo abakhona bandelwa ngumsebenzi okulakho ukuphazamisa isiphatho sezigulane. Odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bethi uhulumende kalungisise izikhalazo zabo andubana babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.